khona kusese khona sokuzakhanya ukuthi iyo endala yipi la. Kodwa ke uBiden ngiyabona uqiniswa yikona ukuthi ube ngu vice ka Obama. Kodwa kasazi ke ukuthi kathesi ke zizaba njani, ngoba labo meya la ulo meya lo ongenileyo Bloomberg akazi ukuthi kuzazala nkomona. I-election ijayele ukuthi ibe nzima ukuthi uyi-predicte kusasemasinyane. So
kodwa bakhona abanye abafana lo mama uKamala Harris abake bangani bayatshengisela ubukhokheli obuqotho, kodwa kukhanya sebesemuva khonale. Ubona ungani singabona bona la abasebecineni bekhwela phezulu beze bakhangelane babhekane lo Trump?
Yeah, sizabona sokusiwa kubo Iowa. I-Iowa yayaziwe ukuthi njani, yikho lapho kuba le mfihlakalo khona ukuthi ama-Iowa caucus lawana azaphuma lani. Nxa sokuvela lapho-ke khona sizabona Iowa, New Hampshire kusiyale umjaho sese is still everybody's race. Khathesi asikwazi ukuthi abantu elizwe abalizwayo yiliphi.